So we zika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhlaka 25 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi sokutshone abantu abane ngomkhuhlane we-COVID-19 osokulethe inani lababulawa yilo mkhuhlane selokhu aqhamukayo kumachumi amathathu lambili. 32.
Bayazama abanye abakwenelisayo kodwa kuyehluli kakhulu ku-testing capacity, kasilamakhiseleleyo abantu basebegcwele amakhaya kakhulu emaphandleni abasimagxilwe ngomalayitsha. Lathi zabantu nje makhaza senza umsebenzi kahulumende ube nzima ngokungalandeli iziqondiso lemithetho.
Uhulumende uthi intatheli izindaba uHopewell Chinono kanye lomnumzana Jacob Ngarivume ababotshelwanga ukuthi baveza inkohlakalo yeziphathamandla zikahulumende, kodwa ukuthi babegqugquzela ukuthi abantu betshengisele ngodlakela.
Namhla sibone isikhulumeli sikahulumende uMonica Mtsangwa engani uthethisa uHopewell Chinono, engani uthethisa amanye amazwe abathi bona ancedisana loChinono ukuwisa uhulumende okhokhelwa nguPresident Emmerson Mnangagwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle izolo ntambama luthe sokutshone abantu abane ngomkhuhlane we-COVID-19 osokulethe inani lababulawayo yilo mkhuhlane kumachumi amathathu lambili, 32, selokhu waqhamukayo. Asebahlaselwa yiwo elizweni bafika phose inkulungwane ezimbili ezilamakhulu amathathu, 2,296. Lokhu kuza ngemva kokuba kutholakale kulabantu abalikhulu lamachumi ayisikhombisa lambili, 172, abahlolwe batholakale baligcikwane leli, iningi labo kungabaselizweni abalihlekana bevela kwele South Africa lele Botswana. Ukuze sihlaziye ukuthi ukumemetheka kwe-COVID-19 kungenqatshelwa njani, sixoxa nomfundisi Angiston Sibanda.
Siyaxwayisa ukuthi abantu bakithi kasilandeleleni iziqondiso, sekelenini ukupolitiki, ukufaka ipolitiki lapho engekho khona. Ukuze siphile kuzasinceda ukuthi siphile bese siqhubeka ngento zethu zedemokrasi, siphila kunokuthi sitoyitoye sithi sifuna idemokrasi sicede lapho sife. Isali izano yakhona lesi sithi sifuna ukuyigipha.
Imizamo kahulumende eyokwenqabela leli gcikwane iyabukeka yini? Sinanzelela ukuthi uqinisile i-lockdown ngendlela yokuthi avikele leli gcikwane, lanxa abanye besithi mhlawumbe ukwenzele ukuthi ukwenqabela abantu ukuthi bejengisele.
Aqinisweni umkhuhlane lo uthole amazwe wonke kungelamuntu ozilungiseleleyo. Sibona abantu lokhu bayafa khona ngapho e-America njengempukane, abantu bebesifa njengempukane kubo Italy, kubo Spain. Akula lizwi ekade lingaba ready kangako for i-COVID-19. Kanti njalo sikhumbule ukuthi eZimbabwe vele emkhonomi wethu leso lempilo yethu nje kahle kahle sivele silama challenges. Kunzima kakhulu uhulumende i-response yakhe ilama challenges lapha ambalwa. Bayazama abanye abakwenelisayo kodwa kuyehluli kakhulu ku-testing capacity, kasilamakhiseleleyo abantu basebegcwele amakhaya kakhulu emaphandleni abasimagxilwe ngomalayitsha. Lathi zabantu nje makhaza senza umsebenzi kahulumende ube nzima kakhulu ngokungalandeli iziqondiso lemithetho. Kuyinto efunwa nje ukuthi kungayekelelwa uhulumende, kodwa ufuna ukuthi sonke sibambisaneni ekulwisaneni lokhubhane lwe-COVID-19.
Lo mfundisi Angiston Sibanda ebesixoxa laye ekobulawayo. Uhulumende uthi intatheli izindaba uHopewell Chinono kanye nomnumzana Jacob Ngarivume okhokhela ibandla le-Transform Zimbabwe ababotshelwanga ukuthi baveza inkohlakalo eziphatha amandla zikahulumende kodwa ukuthi babe qhuquzela ukuthi abantu betshengisele ngodlakela njalo besuse uhulumende embusweni besebenza lamanye amazwe afana lelemelika lokho kuvezwe ngumphathi ntambo kahulumende obona ngezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa ekhuluma lentatheli izindaba namhla eHarare unkosikazi Mutswangwa uthe kayisibo bodwa laba ababili abakhuluma ngenkohlakalo bakhona abanye abazimeleyo abakwenzayo lokho kodwa ngababotshwanga ngoba kungela sizathu salokho umnumzana Ngarivume lo Chinono babotshwe ekuqaliseni kwayonale iviki njalo belokhu besesitokisini bezama ukuphuma ngokuhlawula imali yesibambiso yebail asebekwalelwe umthethwandaba bakhangelelwe ukuphindela imthethwandaba ekuqaliseni kwenyanga ezayo unkosikazi Mutswangwa uphinde wachasisa ukuthi uChinono kathunjwanga njengalokho okuthiwo ngabani kodwa wabotshwa ngokusemthethweni uthi eleZimbabwe alisoze livumele udlakela ekhaya ngoba lisithi lifuna ukuba lobudlelwano obuhle lamanye amazwe ngokukhanya lingabophi abangalandeli umthetho asizweni ingxenye yamazwi akhe
of arrival of the police at Mr. Chinono's home the US embassy was already all over this issue which is between a sovereign country and its citizens by tweeting and trying to bring pressure to bear on the Zimbabwean government so it would not enforce the law of the land its particular interest in this one person is curious in the least
lawo ngamazwi kankosikazi Monica Mutswangwa obekhuluma lentatheli izindaba eHarare namhlanje ubusenjalo intatheli izindaba uBlessed Mhlanga uthi ubotshiwe okwesikhatshana ngamapholisa namhla isiya emhlanganweni kankosikazi Mutswangwa kodwa uthi ukhululwe sokungenele isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi inhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba yemisa Zimbabwe ibikwa ibisithumele amagqwetha ukuthi aye phathisa kulolu daba ukuze sihlaziwe amazwi kankosikazi Mutswangwa lokunye sixoxa lo Leopold Munende isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba eYoung Journalists Association
namhla sibone isikhulumeli sikahulumende uMonica Mutswangwa engani uthethisa uHopo Chingono engani uthethisa amanye amazwi abathi bona ancedisana loChingono ukuwisa uhulumende ukhokhelwa nguPresident Emmerson Mnangagwa bona bathi uHopo Chingono ubesithi yena kufuze kube le demonstration ezakhipha uMnangagwa ukuba ngumongameli kodwa lokho asikubona thina sithi hayi lokho esikubonayo ukuncindezelwa kwama rights ama journalist intatheli izindaba lapha eZimbabwe akukho kutsha lokho sesikujwayele sesikubone kaningi ama journalists epotshwa echaywa etuselwa njalo yikho abakwenzayo kuHopo Chingono Hopo Chingono ngala sonto akwenzile ikukhipha udaba lobugwelegwele ade bukhona RPZ la ku government wakhipha lamabizo abantu abakuhulumende abancedwayo kumbe abatshontshayo imali ezifika kuma millions and millions ngesikhathi sisuka ku-2007 ngendaba ye mechanization program le yabantu abalimayo akula nto efike sayenza esingathi thina sidayi lapha senza into kumbe omnye wethu enze into engani usezenza yena ophezu komthetho uHopo Chingono akayenzanga lutho esingathi thina uphambanisile uBlessed Mhlanga lobotshiweyo akayenzanga lutho esingathi thina hayi uphambanisile
kulokubotshwa njalo okwesikhatshana okwenziwe kuntatheli izindaba ungathini ngalokho
okwenziwe kuBlessed Mhlanga ukukhukutsha lapha eZimbabwe sesikujwayele siyakwazi ukuthi nxa ungaloba indaba nje intatheli izindaba ungaloba indaba eziyabe zingani sezibuzabuza ukuthi abantu behulumende abadala ukuthi bayenzani bayahluphana lawo bayakuthisela behle bengabona ukuthi ukwethisela akusebenzi bayakuchaya bengabona ukuthi ukuchaya akusayenzi yikho lapho esifuna khona sebesenza njengalokhu abakwenza u-Itai Dzamara so okwenziwe kuBlessed Mhlanga yinto esesile minyaka le minyaka sikhonona sibatshela ukuthi hayi asikho democracy le ukuthi nxa mina njengentatheli izindaba ngingabhala udaba lwami noma kuliqiniso selingithatha selingethusela selingichaya hayi asikho into right wo uBlessed Mhlanga ubotshelwe ukuthiwa uyazenzisa uzenisangani kazenisanga lutho efika ku roadblock efika emapoliseni ukhipha ipress card lakhe lona abalithi lona nxa ungalikhipha fuze udlule amaphoyisa sithiwa wena uyazenzisa kusinika ulaka lokhu ikuthi ngeke sayenza lutho esingakwanisa ukwenza ukukhuluma laye uMonica Mhlanga njengesikhulumi sikahulumeni njengo-minister of information ukuthi hhayi cela usicelele emapholiseni labadala uthi hhayi shiyani inhlathela izindaba zisebenze umsebenzi wazo ngendlela zingethu sethu uBlessed Mhlanga sikhala laye njengama-Young Journalist Association njenge-Young Journalist Association sikhala lo opotshingono lo asebemvalile okwamalanga engelandaba ayiphambanisileyo
Lo nguLeopold Monente isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba e-Young Journalists Association. Kwezemaphandleni indawo yokulima ngokuthelezela ethulimakwe irrigation scheme eBanda North isiphenduke yaba lunxiwa ngenxa yokuswelakala komlilo wamagetsi kulindawo osekubangele ukuthi labo abakade bephila ngokulima behlaselwe indlala enkulu. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imagu isilomnyaka engelawo umlilo wamagetsi kulandela ukutshontshwa kwencingo okwadala ukuthi inkampani kagetsi isuse injini zayo kule ndawo. Lanxa incingo zamagetsi zezabuyiselwa, injini kagetsi lokhu ngekho osekudala ukuthi kungasalinywa ngoba amanzi edonswa ngamandla kagetsi. Unkosikazi Shila Zibanda ongumgcini sihlalo wekomiti yethulimagwe irrigation scheme uthi ukuswelakala kwamagetsi lokhu sekuphazamise inhlalakahle yabo.
Xa sikhangele kuzofika lamhla sokungujulayi kuyasasikhangelela ukuthi iwithi ngasihlanyele kodwa sisayenelisanga kukhanyela kathesi sikhangelela ukungase yahlanyela i-green maize ngojulayi August sokuyehlule lapho futhi ama-plot holders wonke yeskimu sonke ayi-484 sizazi sizikhokheleyo ne-corona ngokuphasalala sisiyadinga ukudla izitshiye kombhida sesibadinga katshana ematopo khonapo so siyabona ukuthi kwenye indawo sizaze sigcine sesibuye lo mkhuhlane sikusifaka kwenye iriski sini.
Amazwi akhasekelwa ngunkosikazi Sesulelo Moyo othi iningi lezakhamizi kulumango selibhekane le ndlala embi ngenxa yokuswelakala kwamagetsi lokhu.
Ilushongwe iyathola ukudla khona la khona mara iyathola ukudla khonapha ngowadi 10 kusiya le bayathola ukudla khonapha konke osizeze osibhula kuze kuyesuka khona le emchabezi bayathola bebethola usizo olukhulu kakhulu ngoba besilima lapho umumpu kakhulu silima iwithi lapha kakhulu so abantu abaningi bebefika lapha bezoluthola usizo olukhulu konke lezitshebo bebezithola khonapha omatamatisi ombhida konke bebekuthola khona lapha bekusenza abantu baphile kuhle.
Ngaphandle kokusiza izakhamizi enqameni kuphela ukhansela kaward 8 emagu unkosikazi Rasel Ncube uthi ithuli magwe ibeyiziphala sezansi emandebeleni ngoba umumbu obulinywa kule ndawo obuhanjiswa esiphaleni selizwe esegrain marketing board GMB.
Ibhizinisi yethu yona ngobukhulu bayo le 1824 okwakuthi besithi singavuna ngesikhathi sisalima besithanga 400 something thousand ton ebesikwanisa ukuthi sifake emchakezi mishini sifake esibhedlela egwanda supply ukukhithikhini silemuzi wezintandane lapha sonike imanama usikhithi yani besihambisa khona ngale imanama hhayi besiyi-supply siyidonethe beso kusithi kati-ke bona owathi 89 labo 6-7 bele bebethenga khona lapha bebengayithengi impuphu egwanda.
Usobhuku emselamanzi umnumzana Gordon Ncube udla amalahle ngodaba lokuswelakala kwamagetsi.
Sicela ukuthi abantu bezise abasihloniphe babuye bazathatha lapha insimbi yethu ayilapha phakathi bayahamba baye bakwe-irrigation abasafuni ukuthi bayibise back abasasihloniphanga konke ukuthi badelele kakhulu lokucela eziphatheni imandla zangaphandle ukuthi zisincedise ucingo lolu solubolile singathola ucingo olutsha lingabhoda njela ucingo likhangele ukuthi sisebenza njani sisebenza ngabantu uvusa ucingo siyabheka abanye babuya nencingo emakhaya sivusa ukuthi kube silimele uba ngezulu nxa ukuthi amagetsi awakho sizilimele ngezulu.
Umnumzana Sikhumbuzo Ndlovu ongusomabhizimusi emagwe laye ukhala izimathonsi ngokuzelakala kwamagetsi kule ndawo.
Amagetsi nje esibe big challenge esigabeni sethu kakhulu. Ongakuthi sokusiphela le business because noma singazama ukuthi siyarana ama business ethu through ama generators is very difficult. Because the profit that's where you get the necessary savings for Uteng Fuel to run those businesses. So, currently, Mazaku, Ogomagate, Sakwan is very good part of my business.
Abem by Koli, the Gulumang, Labobakala, and Devos of Tengamafuta, Ogufo Samchine Abo, and Seven Zisau Kate, Omkondis, and Campanga Kate, Ulessi Sabelo. Manje nela lo judge ujabe kumisa amagetsi emagwe ibuselakala kwamafutha engine kagetsi i-oil transformer kodwa uthi sebeyitholile njalo msensuku zatshala engakabuyiselwa amagetsi kule ndawo. Kusenjalo amapholisa asekhuthaza iy'nkokheli zomdabu ukuba zibike lapho zibone izizalwane zakuleli ezifohla imngcele ngokungekho emthethweni zingena elizweni. Isikhulumeli samapholisa ezansi emaNdebeleni uChief Inspector Philisani Ndebele uqhube umhlangano emagwe ngolwesithathu.
Sizozama ukuthi sikhulumele inkokheli zalapho ukuthi sicreate awareness ngoba into esiyinanzelelayo ukuthi abantu abangena besuka phandle kwelizwe bayamukelwa izigaba. So sizama ukuthi sitshele abadala ukuthi benanzelele ukuthi abantu banalaba nxa bengena bengazange behambe bengangenanga kuma-quarantine centers bazababisela umkhuhlane ngoba umkhuhlane lo esesiyananzelela ukuthi sokumemetheka.
Sebengamakhulu amathathu lamathumi amahlanu lane 354 asebetholakale belegciwane le-coronavirus kulesi sabelo labulala umntwana oyedwa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemagwe ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lichona njani zilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba lichone le ndaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Dennis Juru umkhokheli wenhlanganiso ye International Cross Border Traders Association. Sihlaziya umthetho omutsha owethulwe nguhulumende wele South Africa owe Border Management Authority Act.
Kulaba abaqaphayo abathenga ukuyothengisa eSouth Africa nalaba abahambayo bengaphathanga amaphepha awakhwabileyo ngoba kuzobe kuneyinye inhlanganiso eizobe icheck-a konke ama-passport, ama-declaration, yonke into eyenzakalayo e-border or ku-port of entry. So kusho ukuthi phezulu kwamapholisa i-SARS i-Home Affairs sokuneyinye inhlanganiso phezulu kwenhlanganiso zonke lezi ezobe i-checka zonke izinto zihlangene but le nhlanganiso ayiphume more than 10 kilometers from i-border or i-port of entry. Le nhlanganiso labantu bazobe besebenzela e-border baphumele e-border 10 kilometers kuphela kodwa labantu banamandla ukudlula amapholisa banamandla ukudlula i-SARS banamandla ukudlula i-Home Affairs banamandla ukudlula amasotsha ngoba labantu bayasetsha noma bengela warrant of search bayakubopha bengakucabangela nje labantu bayakubopha noma sikhathini bayakubopha laba banawamandla ukudlula amapholisa nabanezinye iy'nhlanganiso zonke lezi ezisebenzelayo e-border.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangele ukuthi uhulumende we-South Africa wethule leyi bill?
Bekulokukhuluma kakhulu ukuthi impahla ziyangena la e-South Africa zingadeclarewanga kube kulokukhala kakhulu kubantu bala e-South Africa ukuthi abantu bayangena bengelawo ama-passport. So i-government izama ukuthi ivinde ivalele labantu abangenayo okungekho emthethweni kodwa idili leli akusho ukuthi idili la lika-2020 idili leli liqale ngo-2016 so akusho dili elintsha but baqede kuliyenza ngo-2020 upresident walisayina izolo.
Manje ngokubona kwakho abeZimbabwe abayenza umsebenzi wokucapha besiyathenga bethengisa kwele South Africa. Ibhili leli lizaba khathaza okunganani, sizabona nabe sibabalutshwana.
Bazobabalutshwana ngoba umthetho uyabo sonzima, kuzobadurela, bazobethathela impahla. Kunengi okwenzakalayo plus kuzosho ukuthi ozobe ekwanisa ukuhambisa impahla yakhe eZimbabwe uzobe edinga imali eningi, uzobe ethengisa ngemali eyiningi edlula eyinormali ngoba kuzobe kudura kakhulu ukuhambisa izinto eZimbabwe njengoba kuyabe sekunenye inhlanganiso ezobe ivalela abantu ukuthi bangakhambi into lula.
Kodwa siyazi ukubana iziphathamandla zakwele South Africa ziyandise ukwemukela imali yoku esingathi yokufumbathiswa kumbe ibribe. Ubona ngani iziphathamandla zenhlanganiso leza kunjwa azona soze zemukele?
Ekuqaliseni bazobengavumi kodwa ngokuhamba kwesikhathi bazojwayela begcine nabo sebethathu. So kuzoba nzima kancane ekuqaliseni okokuthi umuntu engaqinanga othenga ukuthengisa bengawa baphinde bengasathenga ukuthengisa. But ngokuhamba kwesikhathi ngibona ukuthi vele bazojwayela. Hhayi ibhoda 2 weeks kuphela babe sebejwayele nabo babe kuyazi sokudlulika kahle.
Manje labo abadlula lapho okungavunyelwa khona esizwa kuthiwa kuyadluleka abantu bayahamba bengena besiyathenga impahla kwele South Africa, umthetho lo uzababamba njani?
Uyazi labantu yibo abazobe bayabephezulu kwamasotsha, bayabephezulu kweyahomafezi, bayabephezulu kwenhlanganiso zonke ezitholakalayo ebhoda, bazoba kuyibo abanikazi bebhoda. Njengamanje bekungakwaziwa ukuthi abanikazi bebhoda yisazi, yihomafezi ngamapolisa. Bekungakwaziwa ukuthi ibhoda yikabani.
Hayi, kezwakala. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyavalelisa abalaleli ngithi ningaphathi i-corona. I-corona iyabulala, i-corona ikhona. Nisigcine la likuhamba khona, lisebenzisa ama-sanitizer, lihlale ligqoke ama-maski.
Lo-ke bekungumnumzana Dennis Juru, umkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross Border Traders Association, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo lela.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa loNkosazana Nomzane Kevana, isiphathamandla senhlanganiso yeMopane Foundation ephathisa abantwana bemaphandleni abangenelisi ukuzibhadalela imfundo ukuthi benelise ukuya esikolo. Usichasisela ngohlelo lokuletha abantwana edolobheni.
Sanibonani bakithi, siyabonga ukukwamukela kulelo hlelo. Nomzane Kevana okhulumayo, ngise-England. Abantwana esabasemakhaya sebehlisile koBulawayo, sebeseklabona down, kodwa okay indlela uma ngusasemude ekuthini baqala ukuhlala ngaphandle kwabazali babo, sebeqala manje bazohlala esilungwini. So izinto eziningi kubo kusaseyikufunda. Sike sabaletha, kusaseyikobumbane sabaletha ngo-2018 for 2 weeks, kodwa ngale umehluko wakhona babehleli more like ebeseboarding yangempela ukuthi babe labantu ababaklinelayo, babe labantu ababaphekelayo, okwabo kwayekuvuka bageze badle okay bayendlula imbheda, but babe kwabo that's how far babehamba khona. So ezinye izinto babengazenzi. Izinto esasibadingela zona for ukuhlala endlini, imbheda lakho konke okukhulu okubalulekileyo bakuthola. I think into engekho manje kuphela ebalokhu zengamasofa, kodwa ezinye izinto zonke ezikhona. Into abangalayo impahla zokugqoka, balazo zeneze zincane, abanye bala 1 or 2. So into zokutshintsha balazo. Ukudla yebo balakho khona okwakhathesi, kodwa sikhuluma ngabantwana abangu-12 labazali babo abayi-2. So sikhuluma ngabantu abangu-14 ekhaya elilodwa. So ukudla badla ukudla okuningi, njengoba thina singabantu esiphila ngama-donations. So yikho khona esilela khona. Abazali abatsha labana abahlala labo, so bayafundana bonke abazali labo, bafunda abantwana, abantwana bafunda abazali. So yikho esibhekane nakho kwakhathesi.
senzile konke efuneka sikwenze ngomthetho weZimbabwe lo mhlaba wonke ukuthi senze khona ukuthi bahambe through ama application form senze ama interviews sikhethe sabakhethayo then sihambe through ama police check. Ubaba onguye ubaba wakhona is a teacher by profession ujasuke kumsebenzi sezojoyina thina ule lokhuzeni i-agriculture ayizigodi degree in agriculture so we are hoping ukuthi lakho khona kuzobancedisa lokuthi baziphilise bonke company ekhaya umama ungu-teacher we-ECD so lakho khona ukuthi bajwayele ukuphila labantwana so siyacabanga ukuthi maybe that will be out to our advantage omama lo baba bakhona ngabantu abangamalokhuzeni abalama strong Christian values esicabanga ukuthi kuzanceda laphana lalapha.
Siyabona njalo ukuthi sebefunda ngobulembu i-internet. Kungathatha isikhathi esinganani ukuthi befunde njalo lokho akusho ukuthi sebesalele kakhulu emuva yini ikakhulu lo oya ekolitshini.
Thina ngibona kwethu bonke basalele kakhulu. Weli lo oya enasti usekhulile. Silethemba ukuthi yena yimay catch up ngcono kulalaba abasase phansi kusase kude kubo bonke. Okay, besilomunye umuntu obuya ku IT education Zimbabwe from Harare obeqala ukufundisa ama computer lessons. Bonke babonakala ba ku level efanayo ukuthi asikwazi ukuthi kuzosithatha isikhathi singakanani ukuthi sibafundise ukuthi ba catch up vele ngilokhu zenu ngokwazi nje ukusebenzisa icomputer. Lo ose university mina ngilethemba ukuthi uzakufunda nginje mina ngafunda icomputer sengimkhulu andingakufunda most kuyisebenza kakhulu sense university and ngamanage to catch up. I think ngoba akayenzi ama computer studies wenza i-business something in marketing so he will catch up. Laba bancane mina yiwo engikhala kakhulu ngabo ngoba amasilokhuzeni like silaba ku-form 3 ofanele ukuthi next year bayabhala isikole sivalwe ngabo March. So from there kuze kube khathesi abantwana abafundi and abantwana basemakhaya abalayo ilokhuzeni i-access yama-resources so basemuva kakhulu. Okwakhathesi ngendaba yena le ukuthi kune-lockdown asikwazi ukubalethela abantu abaningi abazobafundisa. Ubaba onguye ungubaba wabo at the moment ungu-teacher yena vele by profession. Kubhodi yethu sinabantu abangu-2 abangama-teacher by profession so okwakhathesi yiwe sebesi basebenzisa bebancedisa ukuthi babe befunda. I Minister of Education yasela ngama radio ukuthi uzoba la ma radio lessons which abaka access at the moment kodwa siyathemba ukuthi ngokuya kwesikhathi la bazowa access then kunye kube khona ukuthi bebenzisa ama homework bebafundisa khombana besendlini.
Liluthola ngapi uncedo elilusebenzisayo abangathanda ukuthi labo bephathise bengalithola ngapi?
Imophane Foundation is survived this far ama public donations. Sihlala sicela basupportwa ngabantu across the globe so lamanje sisathi ukuthi hayi abantwana ngabenu asibakhuliseni sonkeni. Thina i-office lethu khathesi lapho kulabantwana khona ku 1 Fraser Road eRichmond eBlawayo. Ngiphinde futhi 1 Fraser Road Richmond ama-contactor ethu eZimbabwe u-admin person wethu uSithiwe Nala inamba yakhe yaseZimbabwe ngu 078 566 7402. Mphinde futhi 078 566 7402. Ofuna ukuthintana lami mina uNomsaneke ngise England inamba ikhodi yami ngu 44 inamba ngu 74 50 287 082. Mphinde inamba 044 7450 287082.
Siyabonga. Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Nomzane Kevane, isiphathamandla senhlanganiso yeMophane Foundation. Sixoxelaye esebhilithane. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uthi intatheli zendaba uHopewell Chinono kanye lo mnumzana Jacob Ngarivume ababotshelwanga ukuthi baveza inkohlakalo kodwa ukuthi babegqugquzela ukuthi abantu betshengisele ngodlakela besebenza lamanye amazwe afana lele Melika. Oliver Lelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.